Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 30 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Singasoli ukuvota lamaprocess akhona singakayivota. Asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivote yethu.
Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo okwenzakala ngesikhathi segugurawundi obizwa ngokuthi uloyiwo athi elokhu esethuselwa ngokubulawa ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo.
Kodwa ke ngoku uhambe rongo siloyiko ti asizukoyikiswa ngumgadi awungazama ngazo zengendlela ungazama ukusithenga ngemali asikho semashops lesingamatumata asithengiswe.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF elilokhu libusa kusukela ngomnyaka ka-1980 lidedele abanye. Esinye isizalwane seSouth Africa unkosazana Vimbai Mutswaburi ohlezi ekhuthaza abanye bakhe ebulenjini beFacebook ukuthi bayivota uthi kusobala ukuthi baningi abahlala kwamanye amazwe abangasekeli ibandla leZANU-PF njalo abangahlalanga kuhle amazweni abakuwo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lonkosazana Mutswaburi oqala ngokusichasisela ngomsebenzi wakhe.
Mina ngifandwanga ngumuntu angilamali engilayo lami ngiyazibekela ngizama ukukubambanisa lokhu nalokhuyana kodwa into esilayo yi-internet and mina into engilayo yi-voice. So mina ngizofuna ukuba yiyo leyo voice eyabantu balapha eSouth Africa, eyabantu abasediaspora, ase-England, abase-China, abase-America, abase-Australia. Yinto engilayo, ngile phone yami ngiyahlala phansi ngikhulume nabantu. Imilayezo yami ifike kuba
kuyini okusebulenjini kulabo abangakaze bekubone njalo kuqondiswe kubani.
Hayi, imilayezo yami iqonde umuntu as long as usiza ukuthi mina ngiwaseZimbabwe and mina kufanele ngibe seZimbabwe, kufanele ivote yami ibe le difference kuleyo election ezayo. And mina umlayezo wami uthi kudala sikhala, kudala sikomplaina, kudala sisola, kudala sikhuluma kungela lutho esilwenzayo. Kudala silinde omunye umuntu ukuthi asilungisele ilizwe. 37 years zonke silindile. Umbuzo wami kwabantu baseZimbabwe ngokuthi singa abantu abalwela inkululeko yethu bahlala labo balinda. Sasizaba le nkululeko na kodwa abalindanga. Basifika esikhathini sokuthi babone ukuthi hayi isikhathi lesifike emaphethelweni sokufanele sisukume siyelwela inkululeko yethu. Sina silwi, sina sihambe empini kodwa thina siyasukuma siyevota. Singasoli ukuvota lamaprocess akhona singakayivota. Asihambeni siyerese, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivote yethu. Kuba le registration le biometric izosivikela already ivote yethu. Singabona ukuthi amavote ayarikwa, siza protecta ivote yethu ngokukhuluma ukuthi siyabona ukuthi le nto iyarikwa.
Lo ngonkosazana Vimbai Mutswaburi olwela amalungelo oluntu ezimele sixoxelaye eseSouth Africa. Iningi lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ogqitshiwe izolo kobulawayo uveze sobala ukuthi umnotho welizwe ukusimo esibi ngoba bekungaphithizeli njengeminyakeni edluleyo. okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ngazungena emaholu uzananzela ukuthi emaholu kwakudivide lapha namakhampani sibalamasi lezipesi ezincane ezincane ukuthi bangene okuningi. Kodwa nginanzele kathesi ukuthi kuthola amakhampani anikwe izipesi ezinkulu into yokulo mkhandla ukuthi abantu bahamba lula. Khonokwana kube kuhle ukuthi kusitshengise ukuthi kusegcekeni ukuthi hhayi i-economy elizwe lethu ile challenge yokuthi lanxa abantu sebevale bebe ukuthi se-trade fair sebekwenzela nje ukuthi ngumkhuba uhambe futhi ngalo esasitshela ukubona khona inkomo ezisabekayo. Hhayi zikhona zona kodwa-ke ungakhangela uhlonzi lwazo ayisilwane esilejwayeleyo. So ngamafitshane kuyatshengisa ukuthi umumo wezwe emnotho oweZimbabwe ukhanya ungathi hhayi uchayile sibili kakhulu ngoba le-trade fair kutshengisa lutho olukhulu olumali sawulwenzakala khona.
Kodwa edolobheni lakobulawayo-ke umbukiso lo ungabe ulethe okunye okufana lemsebenzi yini laphana kulungiselelwa idolobho ukuthi kuyeza izethekele?
Yes, hayi lokho sibili lapha lalaphayana kodwa futhi nxa sengifuna ukuqhathanisa kwasezala kudala isikho ngoba ungananzelela kathesi ngenxa abantu ababuyile bevela kuye kwamanye amadorobho la abanye bona abalutshana bangayevela phandle kweZimbabwe uzathola ukuthi ama-hotels ama-lodge ayasebenza sibili kakhulu. Engikholwa ukuthi kuzancetha kancane obani izisebenzi lazo ziqhatheke ezinye ziphathiseke ngalungananzela ngaphana ejini abantu labathi bekufaka ama-stands abe-trade fair lapha lalaphana baqhatshile abantu abambala ukuthi bancedise ukusebenza khonaphana. Ungananzela futhi akhona be-trade fair bekufika abantu abangama-ashas abayi-security abaqhathiweyo. So ngamafitshane okwalezi nsuku engxenye ezingu-6 bona abantu benkosi abanye abangaze bawuze lo msebenzi empilweni zabo hhayi bazadobhadobha khonokho okuncane dizela ungakhanyela futhi angaba phandle kujaloba le-Luna Park zisiya yikho kuyatshengisa ukuthi hhayi umumo uhlonze e-trade fair luyehla loku lusiya phansi ngoba ka-Luna Park yayibiza abantu laphana ibiza izimuli ibiza abantwana abajwale laphana. So kuhle kuwutshengisa ukuthi kule nto engahambi kuhle.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo wokwenzakala ngesikhathi se-Crowground obizwa ngokuthi uloyiko athi alokho esethuselwa ngokubulawa lokunye ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo. Leli qembu selikhwezele oludaba emapholiseni wona asebathumele kukhomishini yezamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ilunga leqembu lespesake youth organization uAyanda Manala uthi sekulesikhathi side bethola kwethuselwa lokhu ngakho sebekhethe ukuthi bakuveze egcekeni ngoba becabangela ukuthi kwenziwa yilabo abalesandla ekubulaweni kwabantu makhaza ngesikhathi sombhuqazwe weGugrawund. Wayanda uthi sekulesikhathi bethenjiswa amaqubaquba emali nxa bengekela ukubikisa lumdlalo okuyinto athi iphinde yenzakala kuye ngeviki ephelileyo ngesikhathi efonelwa ngumuntu angamaziyo owesilisa.
Bekafuna i-settlement yethu i-condition yakhona bekuba siyeke into esiyenza ngoloyiko ezithiphe sakhe youth organization for imadlana ethize. Njalo bekafuna sihlangane samtshela ukuba asizimisele ukuba sihlangane naye. Njalo abukho ubuthakathi obudlula indoda ethenga enye indoda ifuna ukumvala ukwenza into afuna ukuyenza.
Kanti-ke kuthe ngokwala kwabo baqala ukuthenjiswa ukubulawa okuyisixwayiso Ayanda athi sifike kwelinye ilunga laleli qembu uyangamhluzi ngeviki ephelileyo. Njalo
ngolwesihlanu njalo sathola enye ikholu beyi-private number enye indoda ithi yona ayikho into esingayenza ngoloyiko njalo sizimoshela isikhathi sibancane kakhulu asazi lutho ngale genocide esithetha ngayo.
Yena-ke uyangamhluzi uthi bazimisele ukufa belwela amalungelo alabo abalokhu bebubula kusukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje.
Bambe sebesenda ama-threats kanje bezama usibheba kanje bayava they can feel the flames. Thina siloyiko ayikho into zostopa. Sine freedom of speech and expression.
Lobanje uyangayisithi laba bantu kabazivezi ukuthi ngobani ngabayiphi inhlanganiso kanti ke bakhuluma isilungu. Lobanje kuzwakala ukuthi ngabensundu uthi abathandabuza ukuthi ngobani.
Umugabe neza nophefu baqhelele futhi ukuphilisa abantu ngokuboyikisa kodwa ke ngoku uhambe wrong siloyiko thina. asizukoyikiswa ngomgadi awungazama ngazo zengendlela ungazama ukuthenga ngemali asikhose ma shops bese ngamatomato asithengiswa
wayanda utimizamo yokuvula icala enkambeni yamapolisa eKhayelisha eCape Town lapha abahlala khona ibingakaphumeleli njengoba amapolisa ayisithi afuna ukwazi ukuthi leli cala letheswa obani kanti ke sebebathumele ikomishini edingisisa ngokuchaphazwa kwamalungelo oluntu isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi kazi qhubekele phambili lezi nsizwa ukuze sifundise uhulumeni weZANU-PF ukuthi kumnandi kangakanani ukuphilela izweni elihlonipha amalungelo oluntu
mele ukuthi bengethuki bona beqinise beqine beyenze ngoba bathi bekwenza vele okwabekwazi bacetshiswa ngabantu ukuthi okay it's fine manje izokhuluma ngegoo ground vele kuzafana lalokho so mina ngithi abaqhubeke besebenza kanzima ngendlela abasebenza ngayo bengethuselwa ngoba iZANU-PF vele yona iyathanda ukwethusela abantu ngendaba sifana nalezo
ngenyanga ephelileyo iqembu leloyiko liqoqe ukutshengisela edolobheni leJohannesburg ukukhanga abantu abaningi bekhalaza ngokuthi kuthonisiswe bonke abadala amacala ngesikhathi segugrawundi kuphinde kuhlawulwe labo abachaphazwayo mele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hove. Namhlanje ngizabe ngixoxa lo sakhulayo osekhiphe idlalade elija elingaphansi kwesihloko esithi Against All Odds elichisayo. Leli dlalade selenze ukuthi umphakathini kobulawayo ujive ngathi akusela kusasa uDJ Skyver. Skyver Skyver mfana kithi ngiyakwamukela kuhlelo masihlabe le ndaba mfana kithi. Yazi kulaba laleli bethu abaningi abangelala ulwazi oluthile mayelana ngale dlalade lapha. Awungitshele ngamafishane mayelana ngalo.
Yabhala after ama EPs ayi 3 ngibengrisa ama EPs ayi 3 with no vocal for for heaven Skyver Sibling so after doing the ama EPs lana ayi 3 still bengama track enga release anga lokho esidlalela so that okay let me compile them and release this one album
Against All Odds kuyini okwenza ukuthi ukhethe isihloko leso
iqiniso ukuthi like is the challenge that you are going through as musicians in Bulawayo musicians abakubulawayo ekuqiniseni ukuthi we are struggling leli livari liqiniso leli kind of you can't run away from that abantu abaningi we can lie on social media benze ngani things are well but things are not well isn't that because of ama musicians abakubulawayo music yethu abantu look down on bayikhangela phansi ama promoters abalandaba lathi even as much as sivama lathi ukuthi siphushe but the fact that ungakobulawayo and you make music from Bulawayo abantu bakukhangela phansi
idlaladeleli umdumo bani
I know ngumdumo we house it's a house album ile 14 track kule bit of afro house le soulful la vocal house bizana but mostly vele ngizama ukuthi ngiyenze african i appeal to anyone othandi house
uyazi Skyver masinikeza abalaleli bethu ithuba lokulalela idlalade lakho bafethu ingoma ezayo ingaphansi kwesihloko esithi ayeye masambe ke Yazi Skyver angazi ngama DJ asekhitshe indlalade womdumo we house kobulawayo. Likhona abaningi na?
Hayi Stendo Monks only. Hayi Stendo Monks only. Yini bulawayo? I know Stendo Monks only. Hayi lo DJ Cooperman. Cooperman no Bulawayo Nights la bathi pe album. So I think now you see Stendo Monks le Bulawayo Nights.
Uyazi kwele South Africa bayawuthanda lo mdumo. Abaculi lama DJ alo mdumo we house abadabukela amazwe achiyeneyo emhlabeni wonke jikelele bayodlala ingoma zabo ngkhona. La ukhangelela ukuba ngumunye oza kwenza lokho na?
Yeah, vele i plan is ukuthageta a South African market, because that's the biggest house market in the whole world. Even our teachers, I think Germany, Amanin, music, we were bigger South Africa than we were Quran. Because South Africa, you got a public house market in Kuni.
Wulen Okoyetu, Ushilo, what's he in Doyens, Utunige Zizala Telako, is the Shogay City against all odds? You would win Zim, Ogbangum, Kulio Velebula, Moba Amatuba, Ogutu Uzayenzi, Males with Sayo, Mangan, Angelic and Fanagits, Inumbono. Mayelana lobudlelwano olukhona phakathi benu njengama DJ labaculi asebulawayo lama promoter aseZimbabwe.
Hey, it's something they are motivated, but at the same time I feel disappointed because UKO, yes, big in Zimbabwe, but at the same time that is a small keyword as much as, for example, Kelvin. That is to Kelvin is like a big in Blawai. Like, I told my fault, out shows. Like, we didn't actually show a big crowd. I'm a promoter, they invest in my name. But none of that is happening because no one is believing in supporting local musicians.
You, I'm fine, I get. Isikhathi sesihliwe ngumangoyi kodwa ngiyathakazela ukuba lawe kuhlelo. Balaleli lani sekumele ngilivalelise, ngizalichiya lilalela ingoma eka Skyver loThanda Idlana engaphansi kwesihloko esithi Iphupho, My Dream. Masihlangane ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMikeobe Bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 Media Moye flagu shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Awin biba wasilale mawin biba silale mawin
yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamna silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu ukhona ngale ke egogwe baba Ndlovu kunjani
sikhona baba linjani
hayi siphilile kunjani khona begogwe
hayi egogwe ngapha kungcenywana khona
Yes, siyakuzwa kakhulu ke esiqhuqa ngakho ke lo Ndlovu lamhla sibabili nje sinje sikhuluma ngemkhuba yesintu umkhuba esiukhangelayo kakhulu lapha ukuthi lokho kusayitheswa yini inkanda lokho kusayitheswa yini kumbe ngokudala lokho
hayi khona lokho kusenziwa la kadezi ngoba kumanje umama ongizalayo ngapha ekhaya uyethezi izinkanda
uyabe senza yedwa kumbe uyenzela abanye
hayi kuye kulabanye nje abe sizana labo kodwa yena nguye omkhulu wabo ukuthi nxa abantwana umbe bayagula kumbe kwenzakalani ukukhangela izinkanda babaletha kuye umama
ubona ngizani kodwa kuyasebenza yini khonoko kwethezi izinkanda kumbe sesiphongwenza isintu nje
Hayi kona ngezinye indlela kuyanceda kodwa kwesinye isikhathi hayi ungathi even umntwana engediswa ngenkanda abi le problem
nxa kungela nkinga kangako phoke indaba silokho sikuqhuba sihamba la kuphambili sikwenzelani vele khonoko
hayi khona kwenziwa ukuthi nje izinto zabantu angeke ubekwazi abanye badidina kasetezi abantwana inkanda sokungokwesonto abenza ngendlela yakhona abanye njalo balandela amasiko wona lawa awakudala
uma sesikhangeleke abantu betheswa inkanda ngendlela ezijeneyo abanye kuzokuthiwa sibamba imvu abanye sibamba lokhu lalokhu singazikhumbele ezikhova zikhona khonapho kodwa nokuzo kwakho sibili kungani kuyabe kungani kwenziwa njani
Hayi lapho baba kebela ngani ukuthi ngichaze kahle ngiyangiyedlula yebo kuyenzakala khonoko
yeah so ke uzokuthola kumbe siyadinga unyawo lwesikhwehle kumbe ku-10-10 kodwa ke hayi loba kunjalo ke bayakwenza abantu besintwini kodwa nxa siyaphambilini sibilibona ngazani umkhuba lowo uzaba khona kuze kube nini
hayi wona ukhanye ngani into ezaphela nje le ngoba abantu labo sebesebenzisa isimanjemanje
ungaqedwa kuwini
ukuthi ungaphela njani eyi lapho lama ngiye ngitsho ukuthi ungaphela njani ikukhuleka nje kuphela abantu asebemele bekwenze kakhulu ngoba thina sinje lathi-ke sesingabantu abanjani abakholwayo
ye so umele abantu babambe umthandazo
ye hawu ukukhulu ngumthandazo
kodwa ke nxa sesikhangela futhi sibheka khonoko ke usiko lolu wena ngokwakho ubona ngazane lungabe vele lwavela ngaphi njalo kuya ngaphi
eyi lapho-ke hhayi ngathi ngani sisesemuva kakhulu kikho lokhu ukuthi sibekwazi ukuthi kwavela ngaphi ngoba savela sathi lathi sizalo akuthola kukhona la khathe lokho esikubona kusenziwa.
Ye, kodwa siyabona bolabo abantu abangani bagxile kakhulu kukholo lwesiKristu. Bangani abasokukhathekisi kangako njalo labantwana abaguli baba ngabantwana sibili. So ke pho ungathini ngakhonoko?
Yiko ke baba engutshileyo lapha. Ngathi thina sesingena kakhulu ngapi esiKristwini. Abantwana bayathandazelwa nje kuphela kungelazihlahla, kungelani ukusetshenziswayo bephile nje kuhle. Indinkanda zabo zingabahluki.
Kodwa ungakhuluma njalo ebantwini abadala phela bangakukhangela bathi ah uNdlovu lapha ngwane sekhuluma wakhe la.
Yakho. Bona kunjalo ukuthi xa abadala bengangizwa ngisho njalo sesithi hayi kumfana ngani senjani belahla amasiko.
Khangela khonapho.
Yabo. Belandela okwesiKristu. Bona kunjalo.
Hayi ke vala ngamafitshane ke Ndlovu uthi ukuthi pho umkhuba lowo wena ubona ngazani uyangaphi.
Hayi wona ngendlela osusenzakala ngakhona hayi ngani ngumkhuba osusiye ukuqineni abantu abaningi sebesazi ngukaNkulunkulu ke kathesi.
Yeah, hayi valelisa ke uZulu baba Ndlovu.
Hayi ke Zulu muhle ngiyalivalelisa imibhotweli Ndlovu ngisegogo ngiyabonga.
Yeah, lati siyambonga kakhulu ke umnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu khona ngale ke egogwe enkabazwe. Ungadinwa kusasa mntakamama sibongele kakhulu.
Lami ngiyabonga ba.
Hayike okwalamhlanje sima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lapha ke kade silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu okhona ngale ke egogwe enkabazwe asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
Homeless, moonlight sleeping on a midnight place.
We are
homeless,
we are
homeless, the moonlight sleeping.
Siyabonga Gibbs.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Yebo, yabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje lengikhanyele indaba elethwa incwadi ekaJohane eyokuqala. Ichapter ngathi bese ngaseven uJohane uthi yena abazalwane bangani nani angilibhaleli umthetho omutsha kodwa ngililethela umthetho ovele ukhona kusukela ekuqaleni. Lumthetho ukuthi lithandane le indaba elayizwa ekuqaleni ikanti isikhala ngani intsha kini abese sithenga kuverse ka-9 ngaye khona umuntu othi yena uphila ekukhanyeni kodwa ezenda omunye umzalwane lowo muntu uphila ebunyameni. Ikanti umuntu lo othanda abanye abazalwane labanye abantu uphila phakathi kokukhanya njalo kaseze ayenze ukuthi abanye abantu bagwenxeke. Mbunakani indaba eqakathekileyo kwezisikhathi esingayithumayeliyo kakhulu emabandleni yindaba yothando ngoba vele yena uNkulunkulu isimo sakhe luthando. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuba ekuqalisweni uNkulunkulu wavela yena wathanda umuntu wamnakekela wamxolela umuntu eqhubela phambili sona esikhathini ezehlukeneyo kodwa uNkulunkulu wayethona efumana indlela yokuncedisa umuntu ekugcineni wazaletha indodana yakhe yona yodwa eyabulawa futhi yobonalaba abantu uNkulunkulu ayezama ukubanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi uNkulunkulu luthando. Indaba leyothando yindaba eyiyo esenzikini yesiKristu. Akula sikristu esingaba khona kungelathando. Siyananzelela ukuthi uJesu yena bambuza ukuthi yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu kwedlula wonke. Wathi sithanda uNkulunkulu wakho uJehova kuphela kodwa uthande njalo lomakhelwane wakho. Siyakhumbula ukuthi kwelafana kwaphuma khona indatshana yomSamariya olungileyo. Ngenxa yokuthi base bembuza ukuthi kanti umakhelwane wami ngubani. Ngakho namhlanje abanye abalaleli nxa ngikhuluma kanje babe kuza ukuthi nithanda ubani na. Kumele uthande wonke umuntu oseduzane nawo ngoba wonke umuntu ngumakhelwane wakho, wonke umuntu uba yisihlobo sakho. Ungamsiza kanjani? Uyazihlupha na wena ngokuthi omakhelwane wami badlile yini namhlanje? Abantwana bahambile yini esikolo? Abantwana banakekeleke kuhle na? Uyazidla na wena nakubanye omama osebenza lapho ukuba kambe konke kungabe kulungile bahlutshwa kuyini. Nxa usenza lokhu uveza uthando lukaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu sinika umlayo wokuthi kumele thina singene emhlabeni singawehluleli ukuthi laba abantu laba abayizoni, laba abantu abalunganga, laba abantu abayenzanga lokhu lalokhuyana, kodwa kumele ukuthi sidonisele abantu kuNkulunkulu ngothando. Nyanakana lindoda yomSamariya uJesu anika umzekeliso ngayo, siyayibona ihlangana lomuntu owayetshaye wagubudlelwa ngabododa. Abanye bedlula umlivayo wedlula, abanye bedlula abantu ongacabanga ukuthi yibo ababengamnceda, kodwa sibona lindoda engumSamariya ithatha lo muntu imsiza imncedisa imthoba amalonda akhe lapho ayetshaye khona amatoti imuse esibhedlela ikhiphe imali yayo. Ngakho lapho kulothando khona kulokuzinikela, kutho ukuthi lapho kulothando khona kukhona ukutshengiselwa lokulothando. Uyeke wathi uyathanda umuntu ungamtshengiseli. Amajaha nxa esalungisela ukutshata engathandwa intombazane, siyambona ethenga amaluka, siyambona esenza izinto eziningi, uyeke aphonge ukukhuluma kuphela ngomlomo. Labo baba sebetshadile uyingqobeleyo ukuthi nxa usithi wena uyathanda umkakho kuyamele zikhale ukuveza ke lokho ngokumenzela izinto ezitshengisela ukuthi ulothando laye. Kanti uthando lethu akumelanga luphelele khonapho. Ngiyananzelela ukuthi thina ngapha ikakhulu ebantwini abansundu asitshengiseli uthando ebantwaneni bethu. Abantwana bethu ungayekeli ukumtshengisela uthando umntwana wakho uyahambela udinga kwezinye indawo. Yikho sibona abanye abantwana begcine umntwana oseseyintombazane egcina-ke ehamba nabobaba abakhulu kakhulu ngoba babekhanya ngani bamtshengisa uthando.
Kuyiphethe mfundisi,
siyabonga kakhulu. Namhlanje besikhangela indaba yothando. Baba, siyathandaza igama likaJesu ngoba ulethe njalo uthando phakathi kwenhliziyo zethu. Yenza ukuba sithande omakhelwane, sithande intandane, sithande abafelokazi, sibe yithi esingene ezibhedlela siduduza abagulayo, abaswelayo. Baba, siyathandaza igama likaJesu, size sibe nothando, sisize silutshengise njalo lolu thando egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nanto ibutho likaKristu lisithi dwala lami.
Dwala
Sibonge ibutho likaKristu ebelithis dwala lami. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.